Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Savumelana ukuthi ngemva kweminyaka engu-emza zabe sezifuna ukuthi zireplace ezi zimota ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambela indawo zethu zindawo ezifuna imota eziqinileyo.
Bayalisola abanengi inyathelo likamongameli Mnangagwa lokuthengela izinduna izimota zohlobo le-Isuzu Double Cab besithi kudlalisa imali ngalesi sikhathi lizwe libhekane lendlala lokukhuphuka kwentengo yempahla.
Kufika izidlala ezindlela zadlido ngiya komakhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuke udlayile uncuke nakathi sikhulume lokhu isayithoba amanxeba khona etheni kwabeke komakhelwane endawana layini kudlile idonke ezingu-4 izilwane idonke lomntwana.
Izakhamizi zetsholotsho ezincelelanele wange National Park zikhala ezimathonsi ngodubo lokudlelwa izifuyo lezilimo zinyamazana zendle. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe ukwedlula leyo eliyithola nxa lithengisa impahla zalo kwamanye amazwe okubizwa ukuthi yi-trade deficit. Izimstat ithi ngozibandlela iZimbabwe ithengise izinto ezigoqela igolide, igwayi kanye le-nickel ama-exports yathola amadola phezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu $540 million kodwa imali ibikwa incane kulaleyo ethengwe ngayo umumbu, amafutha ezimota, izimota ngokwazo kanye lemichine echiyeneyo. Ama imports angena ku $692 million. Lokhu kuchiye ilizwe elisesikhaleni lisilela ngemali edlula izigidi ezilikhulu $152 million kubike inkundla yeNewswire. Kodwa isikhala lesincane kulaleso ebesikhona ngompalakazi nyakenye ebesingena ku $266 million. Ingcwethi zithi ukungalingani kwemali esetshenziswa iZimbabwe ukuthenga impahla phandle laleyo eyitholayo nxa ithengisa okwayo kwamanye amazwe kuveza sobala ukuthi umnotho waleli awumanga kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab ezilikhulu. Ayisikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha izinduna imota, njalo uzule enkundleni zokuxhumana eze-X le-Facebook uyalisola leli nyathelo esithi yikudlalisa imali ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala, ukukhuphuka kwentengo yempahla, njalo odokotela abongi labafundisa emakolitshini emfundo yaphezulu befuna ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Umkhokheli wedale lezinduna olwe-Chiefs Council unduna Mtshana Khumalo uthi izimota lezi zathengwa kudala.
Ziqakathekisa izimota lezi ngoba ivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambela indawo zethu zindawo ezifuna imota eziqinileyo. Okwesibili,
ikuthi imoto lezi kazi azikudwa ngakhathe zafakwa ku-budget eyomnyaka ophelileyo. So bephuze nje ukubuya kuphela. So asomota ezithakiswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe kathesi ngoba sekuqalisa idlala. Hhayi, ikuthi ndaba nje nxa into ukhashana kiyo yabe ungakwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemisebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu. Uyabona liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya iveleka ihambeki ngezimoto. So nali imoto ama-Isuzu-ke zingconywana xa uhamba ngazo endaweni ezingalamgwaqo olungileyo.
Lo ube ngumnumzana Mtshana Khumalo, umkhokheli wedale lezinduna ele-Chiefs Council, exoxa ecingweni le-Studio 7. Sixhume njalo olandele zombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Asisoli ukuthi izinduna zibe lezimoto, kodwa uhlupho yikuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana. Yikho lapho esuka sikhathazeke khona. Izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa. UZulu udla imbuya ngothi kukule ndlala. Uhulumende induna ngabe uyazihlonipha ngabe uthi umhlaba ngowezinduna, naye uhulumende akhokhele izinduna. Hayi ukuthi uhulumende abe mkhulu okudlula izinduna. Uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondanga.
Abanye bathi imota lezi zithenge ngesikhathi esingayisiso bekhalakhala enkundleni zokuxhumana. Lina likubona njani lokho?
Ezibendlela abantu bayafa ezibendlela. Akalandaba lakho lokho. Kufuneka phela into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izano iwin. Ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye. Icala lazo yikuthi izo eziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izano. So ke thina izisebenzi similazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekela izinduna kodwa kube yinto elebalance. Hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo. Abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla. Kufuneka ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna. Nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye. Kufana lo muntu maye ngumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela lwano sedini. Akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjenga khona lo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zeTsholotsho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi kulandela ukudlelwa kwazo izifuyo lezilimo zinyamazana zendle ezibalisa indlovu, izilwane, amakhanka lempisi. Besithi umnyaka lo kuphela sebelahlekelwe zinkomo ezedlula ikhulu labo babhemi, njalo indlovu ziyabhidliza emasimini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zeTsholotsho North esiLongwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezitshabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesiLongwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Sihlangana lohlupho lezinyamazana ompisi labozilwane nje vele into esezihlala khona phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seTsholotsho North udlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona solulesikhathi kodwa okwalonyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika kithi njengakhonapha esiLongwe. I'm sure sezilava u-10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha, imadonki kunje inkomo izilwane lapha vele insuku sesihlala sikhona ngoba izilwane sibamba lemini siyakuthathela la uyelusini.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Sina silezi nyamazana ezidla inkomo izilwane sibuye sibe lendlovu zidla wona amabili eswalimileyo. Asikhompasethwa sesendlala sesingabantu abalahliwe sesilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufika izidlane ezindlela zadla idongo yeko makhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncukuthi ayikuncuki nakathi sikhulumelo kisayithiwa amanxeba khona etheni kwabeka umakhelwane endawana layini kudliwa idongo ezingu-4 izilwane idongo lomntwana efthatha 3 days aphinda futhi idongo lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Sinesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-National Park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7 njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe zazisaya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeBotswana zikhala ngokugcwala kwabokuza emsebenzini wabonogada kunye labalondoloza ukuthula emicimbini ikakhulu abavela eZimbabwe leSouth Africa. Zithi abantu laba basebenza okungekho emthethweni okulakho ukubeka umvikela welizwe engozini. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseHaburon kweleBotswana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalutswe, uthi akufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions guarding services
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana hathi abantu bokuza. Labantu abeneleyo abangenza lo msebenzi ngakho singeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalutswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhla ngothule zomvikela kufaka ilizwe engozini.
What do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe ithupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngapi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokho ingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding Mnumzana Last Sithole kavumelane lo mnumzana Kyalutswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer it's a job that is
angithole ukuthi kungani sitha kumelanga abasebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi ophiwa umuntu obumbekileyo olezikwanga. Umthetho yakhona iyasiyana kusiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha beZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ilifuna ukuba lokuvimba njanjani. Kuza kuba lokuqhula somewhere somehow especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezingantwa zinzima kwenzima uthola ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emisebenzini yonke.
ukukhonona kukamnumzana Kyaluzo kuvezwe ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthwe emazweni abo, ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle emva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zamapassport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi asekela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka olokuxazulula udaba lwegugrawundi oluzakhokhelwa izinduna ezigabeni zazo olusolwa ngabanye abangumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi aluqhutshwa ngemfanelo. Kubikwa kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ngesehlakalo segugrawundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse ikakhulu ezigabeni zemathebeleleni le-Midlands. Uhulumende aze athumele ibutho lakhe le-5th Brigade kulezo ndawo esithi lidinga abahlamuki. Kungxoxompikiswano yokuhlaziya lolu daba silomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu lomnumzana Dube Mkhombwe, ilunga lebandla leZANU-PF belo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Mnumzana Mkhombwe nguye omqalisa siziba.
Ngiyavumelana nohlelo lolo lwegugrawundi ngoba singakhangela thina sizalwa sisiye esikolo saphela lolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho. So kuya kuqakathekile ukuthi uhulumende okhona namhlanje obababa 18 nankagoti indaba le ibe ikhulunywe, ngakusenza abantu beqhumisana imilota, abantu baxolelane siye phambili satshile izwe lethu ngoba izilonda zingayekela ukubhoboka kathi zibhodle izilonda zizalimaza abazukulu izizukulwane zethu. Siyakwazi ukuthi nxa konakala izinduna njengoba yizexpert uhlelo lwakhona sine-department ye-reconciliation siloko siyavumelana lakho.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyanga. Kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo uhulumende lo akafuni layo, uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombwe. Uhlelo lolu lwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Nanso-ke indaba mnumzana Mkombo.
Ngesintu sethu singabantu abansundu, yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry umoya wakho uba ngcono, kodwa isilonda sakho uyena kuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo, then amachurchi izinduna kumele zingaso kuthiwa kumele sihambe kumagadari ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi, kumele sihambe siyofaka lapho esibona ukuthi silubona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala, akula muntu omdala ukuthi ngiyavuma emenyenze so. Ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhluku njengami, njengomuntu osuke umhluku lemathebeleleni, but okusalayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa ngoba indaba yegugrawundi asike sithi ingakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala uba umkombwe lapha uyaveza ukuthi umuntu angakukhuba umele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni, laba abalegazi elithonta izandla zabo, akula lo yedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugugrawundi le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide kule ndlela. Ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission, kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sekumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwaza uyihlo lonyoko kusasa abuye yena athi hayi asikhulumisane, abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo, ahlale phezu kwesitulo nohlale phansi. Akula nto enjalo, uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe wese. Kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula umuntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona cela izinduna abagcibela amasiko ukuthi mina ngingalala nomfazi womuntu, at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthatha ihloka, kodwa kungaphansi kwenduna, phansi kwamlisa, phansi kwasagugu kuba ngcono kungakafika ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ya, ngingaqalela zini ngesikhathi kathimisi induna kayibachoyisi kumele isekele uhulumende okukona but okusalayo asibanike umlandi wabo sibeme ukuthi kungakusehlula kwehlule kuqalisile. Ngakuukuthi kungasehluleke ababuya bazaqalisika lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina ngabezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekelwa ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu, lazo ziyaba legazi. Ama-generation izizukulwane ezilandelayo zizozifaka amacala okusebenza lababulali begcibela ubufakazi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa endawanye lomnumzana Dube Munkombwe, ilunga lebandla lezano PF lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kwezemelika, iziphathamandla zakwele Israel kunye lezebutho leHamas sezilandule imbiko kamongameli Joe Biden ukuthi kuzakuba lokubeka iphansi izikhali okwesikhatshana ngomvulo ozayo. UBiden uthe ulethemba lokuthi kufika umvulo kuyabe sekulokuvumelana ukuthi kumiswe kancane ukulwisana kwamabutho akwele Israel laweHamas. Kodwa isiphathamandla sakwele Qatar okulilizwe elingumlamlankunzi sitshele intatheli izindaba ukuthi kulokhu okungela kuvumelana kumacele omabili okokuthi ngomvula kuthembisa ukuthi kuzakuba sekulokuvumelana. Ukuhlaziyelwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungulezo ombusazi omnumzana Zenzo Nkomo.
Okwenza bebe mancikancika yikuthi kukhulunywe ngumuntu ovelelaye ethatha isayidi kule ngxabano eqhubeka laphana ePalestine ne-Israel. Ngoba i-America sizabuyela emuva kancane ku-United Nations ayikaze ivume ukuthi i-Israel i-wrong ngaso sonke isikhathi iyilona lizwe eyeme ngayo. Kukhona lonke uchuku Israeli elwenza kumaPalestinian. Ukuthi ke kukhulume yona mhlawumbe bengavumelana neIsrael, kodwa ke iHamas konke okukhulunywa eAmerica ayisoze ibulale, ayisoze kwethembe. Yileso sizathu, kodwa ke futhi iIsrael nayo siyibona ingakakulungeli ngoba okunye osokumele siqale ukuthi sikubheke ngaphakathi kweIsrael ukuthi sekukhona umvukela omkhulu kakhulu osukhomba ekuthenini iqembu elibusayo eliphethwe uBenjamin Netanyahu. Abantu sebefuna nje ukuthi ngabe lishiya phansi, ngabe kuphiswa ukhetho olukhanyayo ukuthi lolokhetho kungenzeka ukuthi bengabe besalunqoba.
Manje nxa ukhangela ubona ungani bangagcina bevumelana yini ukuthi kufakwe phansi izikhali okwesikhatshana?
Impi yonke Babu Gandhi ayikaze iphele kuliwa. Impi yonke ukuphela kwayo noma ngabe kade kuliwa kangakanani na kuyahanjwa kuyoxoxiswana. Ekugcineni lokho siza kubona kwenzeka. Kodwa ngaphambi kokubana kwenzeke kuba nezinto eziningi laba abaxabeneyo abathanda ukuzibhekisisa, ngoba uma sekusiwa xoxiswana akekho ofuna ukuthi abonakale engasuye umanqoba. Wonke umuntu emtini ufuna ukuthi ekupheleni kwempi abe ebukeka enqobile noma ezuzile lokhu okuyikhona okumenze kwaze kwathathelwana izikhali kwaliwa.
Umnumzana Zenzo Nkomo ocubungeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7, siyabingelela zonke indawo Studio 7. Qhubekani phume endaweni esilubhani, ngiyabingelela konke Studio 7, lonke Studio 7 yalibingelela. Siyabonga.
Amatshona ma-Studio 7, linjani lonke ngezindawo? Hayi, siyabona ukuthi sokunama-changes lapha ku-Studio 7. Sikhathazeke kakhulu ngama-changes akhona kulo Studio 7, ngoba imbono yethu ayisanikwa sikhathi esifanele nele njengasemuva. Sokunciphe kakhulu isikhathi seni ma-Studio 7, sinciphise kakhulu okokuthi thina singabalandeli baka-Studio 7 abalandeli belizwe sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngemibono yethu esinayo. Kuhle kakhulu ukuthi sililungise langemibono ethile, ngoba uzwena Studio 7 kungwena osihlanganisayo sonke sisizwe salapho jikelele, noma ukuphi America, ukuphi South, nakuphi sikwazi ukuthi sihlanganise imbono yethu silungise, ngoba udaba esinalo ukulungisa ilizwe lakithi. Yikhona okuqakatheka kwa-Studio 7 ukwazi ukuthi asihlanganise sibonisane ngembono yethu ukuthi ilizwe lethu sizolungisa kanjani, yini okudingekayo ukuthi sikwenze singabantu bakuleli lizwe. So mase linciphise isikhathi kakhulu ma-Studio 7, singazi njengoba siyezwa ukuthi imithetho ka-government ivalela ama-journalist ngaphandle. Mhlawumbe nani sebafike khona ngapho ku-Studio 7 bathi linciphise isikhathi sembono yabantu. Sesiyacabangela nje, kodwa sazi ukuthi ngabe kuliqiniso naso. Siyacela isikhathi esilingene noma bingasinikeza nje 10 minutes kuphela, kuzobe sokukhuluma abantu more than 7-8 abantu. Siyacela sibuyele isikhathi sethu, siyasidinga ma-Studio 7.
Studio 7 njani? Hayi, katshelwe nje ukuthi ulamanga mnangagwa, unamanga. Atshelwe nje ukuthi unamanga impela nje ukuthi iZimbabwe inakekela abantu ku lo muntu le kumele ahambe kubo lo. Ngicela i-audio yami kibalwe bakithi. Litshelo leli Zambia ukuthi uyisho wadiphotwa eZambia kibo, wena uhamba nini? Kambe kubo lo muntu lo. Mthwakazi lapho khona, vuka Mthwakazi, vuka sixoshweni Zambia leli libuyele kibo. Mthwakazi omuhle, vukani bathwakazi. Nalo mbuluzayo naye ethi Mthwakazi kwini khona oko, siyabeza abanye bakhuluma ethi Mthwakazi kwini khona oko. Yena uyini ngobe ngumthwakazi? Esupport into yamashona. Please, phumane dotini, lize ngakini libumbo kwenu. Lahlala libunje izinto. Wonke umuntu ofuna ukuinvest uze emathebeleleni, ofuna isonto uze emathebeleleni, ufuna uvotele uze emathebeleleni, vukani manje, vusana amakhanda.
Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka, kodwa ke hey, sithi indaba zenu bezihlabo sasimnandi kakhulu uma sibambisene sonke. Sizwa abantu bephawula ngapha nangapha amazwe wonke komhlaba okulama Zimbabwe khona ahluphekile, ahlukunyezwe izandla. So khona kobe kusiza kakhulu isikhiphe le mibono engathi the ukuthi ucija sikwazi ukuthi sincedisane singamaZimbabwe. Sicela isikhathi sokuphawula, abantu bephawula behlaziya sibe siningi nyanyana, lisingani liyasengezelela kancane. Kumbe lisibisele amanye amalanga umbe amathathu ngeviki, sikwazi ukuthi lati sikwazi ukuthi siphawuleni sonke sibaningi. Siyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo lapho esikhangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane emulini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo ngudabo kancube. Sithi lilale.